siyalamukela kuhlelo vuselela umoya ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Usiphatheleni mfundisi.
Siyahlangana njalo izihlobo zenkosi ezithandekileyo ngalolu suku lwanamhlanje lapho esikhumbuzana khona ngelizwi lenkosi ukuthi litshone empilweni zethu. Ngibonge labo abalaleleyo nalabo abahlala belalela ukuthi leli lizwi mhlawumbe lingabasiza libancede empilweni zabo belungiselela ukwedlula kulo mhlaba besiya kwelizayo. Namhlanje ilizwi lethu siyalithola encwadini kaDaniel sahluko 3 iverse lika-27-28 lapho lesihloko sendaba esithi isithando somlilo of time verse 27. Izikhulu nababusi nezinduna nabomkhandlu wenkosi babuthana babona lawo madoda ukuthi umlilo obanga namandla emizimbeni yawo kungahangukanga lunwele olulodwa emakhanda awo, engaguqukanga amayembe awo, lingasondelanga kuwona iphunga lomlilo. 28. Nebukadnesari wakhuluma wathi makabongwe uNkulunkulu waoShadreki noMeshaki no-Abednego othumile ingelosi yakhe wakhulula izinceku zakhe ebezimethemba zazaguqula izwi lenkosi zanikela imizimba yazo uba zingakhonzi zingakhuleki kuNkulunkulu noyedwa uNkulunkulu wabo kuphela. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, leli livi nxa sililandela kahle sibona ukubana kulamadoda lamathathu uAbednego noShadreki noMeshaki abafakwa esithandweni kumbe ezibo elalivutha umlilo owawuphindwe kasikhombisa ngobana babalile ukukhonza izithombe senkosi uNebukadneza. Into engifuna sinanzelele lapha yikuthi nxa sisahamba emhlabeni impilo yethu ihlangana izinto eziningi lobunzima obuchiyene obunye obukhulu kakhulu. Nanku umlilo lo kuthiwa uphindwe kasikhombisa, umlilo vele uyazishisela nje. Pho nxa usephindwe kasikhombisa yikuthi umuntu athe abe umlotha ngesikhatshana nje. UNkulunkulu ke uyakwazi ukuthi abantu bakhe bayangena ebunzimeni obunjalo, abantu bayangena emililweni eminingi bakhale ngalokhu lalokhu, abanye ke abanjona eNebukadneza baqakeze bashaya makhwelo bakholise ukudubeka kwabantu baze babize labanye babo, babize icabinet, babize ingabe yini umkhandlu lowo kumbe icouncil, batshelane ukuthi ake likhangele naku ngabantu lokhu kuzavuqwa khona zake sibone inkonkoni yajama. Nahamba-ke kodwa amadoda lesephoselwe khona besithandweni somlilo, into emangalisayo yikuthi kuthiwa bangena bebathathu kodwa kwabonakala wesine phakathi kwabo. Engithanda ukukutsho kini izihlobo ezithandekileyo yikuthi lanxa lihamba lingena zimeno bumalisayo alihambi lilodwa. Nangu uNebukadneza wazi wavuma ukubana lo omunye wesine ukhanya indodana kaNkulunkulu. Lawe ebunzimeni ongena phakathi kwabo uNkulunkulu lawe kakuchi uwedwa. Sengitsho lobunzima becorona le ekhulunywa kusakwamalanga uNkulunkulu khona ulaba bonke abamethembayo ngobana uyakwazi ukubana baludinga usizo lwakhe. Lamadoda uthi abaphuma bemsulwa benganuki ngitshona intuthu lawo uzangena ebunzimeni uyephuma ungonakalanga. Kodwa kufuneka yiloko ukhulunywa nguNebukadneza ku-28 ukuthi uNkulunkulu kaShadreki loMeshaki lo-Abednego kulaba abamethembayo uhlala labo kwaze kwaguquka le nkosi uqobo lwayo. Sengathi lathi lalaba abasikhokhelayo iinkosi zasemhlabeni zinanazelela ukubana kuyo yonke imizamo eziyenzayo amakholwa athembe ilizwi lenkosi ukubana lizabaqhuba libakhuphe ebunzimeni. Kawuhambi wedwa, izilingo ziyabakhona. Ocorona lemkhuhlane eminingi engelaphekiyo yabakhona, kodwa bathemba uNkulunkulu ekugcineni baza kunqoba. UNkulunkulu abe lathi asophule kulo mlilo esiphakathi kwawo. Asikhulekeni babathixo engcwele nababantu bakho banikele esandleni sakhe baphule emlilweni wenkathazo zonke abalazo ngoba nanguNkulunkulu wethembekileyo kuzobona phakathi. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.